Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapholisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Kuvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo bengafanelanga ukuthi agongode kuyisekazi ethi yaloya. Angithi bekufanele ukuthi abikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala besebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi isekazi kunedlozi lokuloya angithi abadala yiba sebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho.
Ukuloya lusiko kodalwa nguNkulunkulu kodwa ekakulula futhi abantu bakuzwisisise futhi kusukela ngaphi ngoba kakula sicalo umuntu engatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo sinentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha iNkosi uNobhewula ebulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathikela khona le kwaZulu. Abathakathi lakhona babebizwa kwaba lohlupho kudingwa ukuthi kathi isiga lesi sivele njani kube sokudingwa kiza nuse ukuthi kadinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahlupha abantu.
Lixotsha njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siya-ke sibone abantu bexabana lapha imindeni ngemva kokuya kubowafawafa othikamtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane bavulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo? Uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto enisibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba bexabanisa abantu bebhula abantu ngengithemba kuzona lezinsuku lwakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyaloya. Yikho-ke isahlakalo esinjalo sikhona ebantwini sinjeni ngokufela. Ukufela bungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho? Ungabe usuxaka abanye abanengi kakhulu amakholwa?
Angithi uye olokhuza kusathane wayeyinceku kaNkulunkulu ubona waribhela. Yikho nalamhlanje amahulumende alama-opposition party yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyo nto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona kodwa impendi ukuthi nxa kule nto enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe. nalezo zinkanga ezihamba ziphila abantu futhi sendlandile kangezinto elimasinyane endlela engayishiyo, hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya, ungathini kwezinye inyanga, ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzivane uyaloya, kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMutare, ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Engabathila khona ukuthi yekelani umkhuba wenu lo omubi, nxa ulambile hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho loba esishokeni sakho, kunokuthi ucele abantu ngangalawo amandla okulapha ungazokufosela.
Umnumzana Mhlabinyana Ngwenya, inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Kwanele Mthwakazi, olimvalelisayo ngenjabulo, yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.